siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kuNcwabakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Udaba lokubulawa kwesilwane uSisel seluveze inkinga yokubulawa mahlayana kwenyamazana ukuthi kuthengiswa izitho zazo ngemali eningi kakhulu. Izisebenzi ziqhubeka zixotshwa emankampanini afana lololiwe, silengxoxo lolwela ilungelo lezisebenzi.
So ukuthi sitshengisele ukuthi we are in solidarity nabanye bethu, as I'm speaking to you now, sizaba ne-meeting ntambama.
Nguhlelo lwezamasiko sixoxa ngendlela zendulo ezazisetshenziswa ukuvikela ukuqedwa kwenyamazana zendle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abalwela ilungelo lezisebenzi bathi inani lasebexotshwe kulandela lingedlula lelo elikhulunywayo elenkulungwane ezilitshumi i-10,000 lokho kulandela ukuxotshwa kwezisebenzi zikaloliwe lapho uhulumende leziphathamandla zalinkampani ezithi kuxotshwe izisebenzi ezingamakhulu amathathu kuphela. Abamela izisebenzi bathi leli nani kaliqondanga ngoba izisebenzi ziqhubeka zixotshwa nsuku zonke kusukela ngeviki edluleyo. Isikhulumeli sikaloliwe uMnumzana Fanuel Masikati walile ukukhuluma ngalolu daba. Kusukela ngeviki ezimbili ezedluleyo lapho umthethwandaba weSupreme wanquma ukuthi abaqhatshi balakho ukuxotsha izisebenzi ngemva kokuzipha inyanga ezintathu zenotice sokuxotshwe inkulungwane ezingafika amachumi alichumi. Umphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa wazise ukuthi uhulumende uzaxotsha ingxenye yezisebenzi zakhe ngoba engasenelisi ukuzibhadala. UChris Kando weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela izisebenzi ZCTU kuhlangothi lwabesifazana uNkosazana Grace Mathe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Engingakutsho mina ngingi-solidarity with the railway unions, mina ngi-under i-commercial workers union but ngingu-chairperson wabomama owesendrijin. Really it's not fair and we feel ukuthi i-government is letting us down ngoba kumele bethi protect izisebenzi. Sikhangelele i-constitution yeZimbabwe ukuthi ithini. They cannot just let ama-employers ukusebenzise i-judgment khona kule mthetho okumele ukuthi ulandele. So ukuthi sitshengisele ukuthi we are in solidarity nabanye bethu, as I'm speaking to you now, sizaba ne-meeting ntambama 5 o'clock e-Western region to strategize ukuthi singancedisana nabanye bethu ukuthi bebone ukuthi
bona zona izisebenzi zisithi bengafika 1300 abaxotshiweyo. Lina njengehlanganiso lizwa kuthiwa bangaki njengoba i-management yona isithi
300? Akukacaci because njengoba ngizisho ukuthi iy'ncwadi zakhona zilekho zithiwa ziyadilifa. So really ukuthi what inhlanganiso iyacela ukuthi isisebenzisa lezi zithu incwadi silethe incwadi ezethithiwe so that at least kule desk ezayenza ama-statistics. Currently really ukuthi ngingathi ama-statistics mangayo ngoba akucace ngoba abanye bathi kumele kuthi ngu-1500 abanye bathi 1000 abanye bathi 1300 bona abaqhethayo abakwaziyo. So thina we are relying on ukuthi izisebenzi ngazithola incwadi bezilethe ezethithiwe lathi sengi-statistics so that then i-ofisi ka-secretary general isingakhipha-ke ukuthi i-position sekule eyiyo. Kati kathesi sibile singakutsho ukuthi yebo sekulezinye izisebenzi besibaziwe abangani bethu asebephiwe izincwadi asebehlezi ngiphasi. Kati the actual figure really currently we cannot say until we get ukuthi abantu bonke ngabe ngakomplaya izisebenzi zingizwa isikhalazo sikababumoya ukuthi abathiwe izincwadi abazilethe kwi-legal department yezethithiwe.
Okay, same thing esikhiwa. Can you tell us What is your reaction to the firing of the NRZ?
Unkosazana Grace Mathe, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela izisebenzi iZCTU kuhlangothi lwabesifazana obekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwabulawayo. Ukusenjalo, ummeli wephelandaba Mpophoma idalela eParliament umnumzana Joseph Chuma, olilunga le Central Committee kubandla lezano PF yena obikwa esanda ukudala inkulumo kuleli dali ngokuthi ibandla lakhe kufanele livuselele umnotho welizwe. Ugcizelela ukuthi amabandla aphikisayo kanye labo somabhizinisi kufanele besebenze ndawonye ukuvuselela umnotho welizwe wona osubhidlika ngoba abantu besebumzimeni. Umnumzana Chuma
umola awumanga kuhle ikonomi wethu awumanga kuhle ufile ebulawa izitha zethu ebezifuna ukuthi zidale lokhu abakuthi ngesikhiwa i-regime change. Bakhiya amatoma bavala babasihluluza kwabanzima la kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu ilizwe alivalana ilizwe alimanga silokhu sitotoba sihamba. Into ebengiyikhuluma ephalamende bengikhulumela ukuthi na ngabe umuntu wonke wakuleli eleZimbabwe ake akhangele iZimbabwe ayiqakathekise kuqala. So umbuzo oqakathekile sifuna ukutshiyela abantwana bethu ilizwe elimi njani lesi soke isikhathi sokuthi asibuyeni ndawonye khangeleni ngoba ilizwe leli linothile bakithi lilakho konke esikufunayo kodwa ngenxa yokuthi kulabanye ababe bedonsela ngale bedonsela ngale yikubona into zethu zingahambi. Amaqinga konke silakho khona khonapha eZimbabwe asiwokuthi kumele sidinge phandle futhi yinto kumele siyikhiphe phakathi kwethu khonapha eZimbabwe.
Sizwile njalo kuthiwa wathi abantu bangenza umvukela nxa uhlupho lolu lungalungiswanga, wawusitshoni lapha?
Ngizange ngikhulume into enjalo mina. Bengilo reporter owayekhona eParliament mzana ngikhuluma laye uzowakhuluma ngokuthi lami ngimangela ukuthi kanti i-headline leyo ukuthi kuzalovukela ivele ngathi ngoba ungabala even isitori sangibona phakathi kwe-headline yena akula lapho okhulunywe khona kuzalovukela. Isitori siphume kuhle sibili kodwa ngiyabona ubaba lo othi ngu-editor lo owephepha lelo ebevele funa ukuzithengisela iphepha lakhe ngithe vele ngiyamdinga lapho ezamthola khona kumele anginike lami i-commission yokuthengisa ngokuthi phela lithengiwe lithengwa ngeheadline yami engayisiye nokuqinisa futhi ukubana abantu beZimbabwe abala ngqondo ezinjalo. Inhlahla esilayo ukuthi ubaba wethu uPresident Mugabe wasinika ilungelo lokuthi umuntu wonke ngaye isikole afunde. Manje nxa umuntu esefundile umuntu uyabe esekwazi ukuthi awungeke wathi nxa usilwe endlini ubulale imigano ubulale ama-TV ubulale ama-sofa ubulale into yonke ngoba kusasa nxa seliqedile ukulwa so kumele sicase ukuthenga futhi into leziyana selibise laphela. Into leyana iphuma ngaphi? Iphuma esikhwameni sakho. Thina singabantu abakwanileyo abazivekileyo abantu abesaba uNkulunkulu futhi yikubona even indaba leyana ebutabane siyiyala ama-alternatives siyawadinga siwathole siqhubeke siye phambili.
Ubona ingani ibandla elibusayo lilawo yini amandla okuthi lilungisise konke okuhluphayo?
Ye ibandla lethu leZANU PF lilawo amaqhinga wonke sibili. Ungakhangela ibhuku leli lamntu ayizima sidleya ikhuluma into yonke ile mpendulo zonke zokuthi i-economy lesi ngayivusa njani kodwa sokufunakala ukuthi unasibambaneni ke siyekele ipolitiki lezane ezophongaukulwisana ziyasibisela emuva nje kuphela imbula phambili izaphuma ngokuthi ona sonke sizizwe silo mthwalo okuthi ona sikhangele ukubana iZimbabwe singayenzelani ukuthi ibe lilizwe elinjani eselizimele lodwa.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende njalo elilunga le-Central Committee yaleli bandla. Umnumzana Chuma uphinde wakhuthaza uhulumende ukuthi enze idolobho lakobulawayo libe yi-Special Economic Zone ukwenzela ukuvuselela umnotho welizwe ngenxa yokuvalwa kwamankampani kanye lokuthi abantwana bezigabeni zeMathebeleland bethole indawo zokufunda emakolitshini aphezulu asezigabeni zabo. Lokhu kwenzakala isinye isiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo ongumphathintambo kahulumende obona ngezokuthuthukiswa komnotho i-economic planning esithi uhlelo lwezimasetho alukafezi izinqumo zalo zonke ezokuthuthukisa umnotho welizwe njengalokhu okwakukhangelelwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lakushortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. nilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Hello Studio 7 Live Talk lamuhla sizakhuluma ngohlelo lweMandela Washington Fellowship lapho okulabantwana abavela kwele Zimbabwe labo abaphathisayo kulolu hlelo. Lithumele inamba zenu ku 0024650318 ukuze lingene lani kuhlelo. Iziphathamandla zikahulumende lamuhla zazise ukuthi sokuzaxwayisiswa udaba lokuzingela inyamazana zendle mahlayana kulandela ukubulawa kwesilwane uSiso. Ekhuluma emhlanganweni labakumsebenzi wokuzingela umqondisi kugatsha lweParks and Wildlife umnumzana Edson Chitsia uthe uhulumende uphakathi kokuxwayisisa ngodaba lokubulawa inyamazana zendle. Lokhu kulandela ukumiswa kokuthwalwa kwenhloko lezinye izitho zenyamazana zindizamtshina ezivalisa iDelta Airlines. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kande weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula izomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uyabona mfowethu abalaleli beradio yethu thina le radio siyabantu besikhuluma kuyona bayazi ukuthi ubudlwangudlwangu lobugebenga lokubulala izinyamazana bawulethwa yiZRP bethatha amaplaza ama-conservancies. Kukhulunywa ukuthiwa kuna hatshi lingabothatha ama-conservancies kwenzela ukuthi izimali lezilokhu zingena izivakashi zingena ama-shef ezanup f abantu be-amile abantu abengena kuma-conservancies bagcina sixabana ngale emashingo ngale gonarejo khathesi ngeminyaka ezibili edlileyo. So ukuthi sokubulawa isilwane esisodwa kathesisebenzenza ngathi ngabantu abakhalakhalayo kodwa abantu bezanu babe vele bezigebenga bebulala izinyamazana lezi bethathela amaplazana amakhiwa kathi sathiwe into enjalo ke bangasivala mehlo.
Manje ngokubona kwakho njengoba kukhanya iningi labo ikakhulu bona laba bezanu p f besithi hawu daba lukasise lolwa lungakhulunywa langalo kungakusitshoni nxa sikhangela ukubana emaplazini lapha sebaqeda inyamazana.
Ikhuphele ngutsho ukuthi emaplazini sebaqeda uthi bebeqeda isikhathi sethu bekhuluma ngakho sisazi ukuthi iminyaka lani eminingi edlulela lapha umasunza laba bexabana nabo labojohn gomo ngale emathibeleleni north ngapha nje emasuku egonarejo lapha khonapha nje emtare khonaphana ikhwekhwe labantu bona bona imanyefungila behliphana la makorokozi yenjalo p f bebhizi zinyamazana. So angiboni ukuthi okwakathesi ukuthi sebesithi khona njengoba inyamazana leyana eyodwa leyana yayizekhola nje yabulawa ngupama siyinto enkulu singathi umoya lo wesihluku lo i-impunity uviolate rule of law lokhu kwenziwa kathesi ama-concessions ayevele khona lana babe ngasebenzisi bavele kulo bugele ngaphakathi. So okwakathesi vele akusethu sebefuna nje ukukhuluma ngakho nje ngoba nje
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe. Abasakhulayo bamazwe akuzwekazi le-Afrika atshiyeneyo abaqeda izifundo zabo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship kuliviki bebeqhuba imihlangano etshiyeneyo lamuhla bexoxisana ngendaba eziphatha uzulu ezifana lokuhlukuluzwa kwabesifazana amalungelo oluntu, amalungelo esitabane, ukuguquka kwamkhathi lokunye okuningi-ningi. Ontanga beZimbabwe ngabanye ababekhokhela imihlangano le, abagoqela uYvonne Jila, obekhokhela umhlangano obuhlaziya indaba zabesifazana, uPromise Muleya, obekhokhela umhlangano okhangela nelo zomkhathi legqwetha uKennedy Masiye, obekhokhela umhlangano obukhangelane lezitabane. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo Jila wachazisa ngomhlangano wakhe.
Umhlangano ngiyabe ngukhokhela lo charity ovele Uganda. Sikhangela indaba zabomama lamankazana. Sikhangela nje ukuthi lapho esivela khona baphila njani, kuyini ikhathazo abahlangana lazo lokuthi kuyini esingakwenza, lokunye nje okuvikela omama ukuthi bangene endabeni ze-politics. Yikho yikho engathi izinto esayibe sikhuluma ngazo, kodwa-ke umhlangano lo lolalo oyabe khona e-participator uzabe esinika kumbeni e-participator ukuthi azi ukuthi sizwe ukuthi bona kuyini abahlangana lakho, bese sixoxa nje sonke. So siyabona umhlangano wokuxoxa ukuthi sibonisane ukuthi xa sesibuyela emazweni ethatshiyeneyo kuyini esingakwenza njengabomama. Ezikhathini eziningi abantu sijayele ukukhangelela ukuthi omunye umuntu uzasenzela, kodwa sifuna ukuthi xa sesibuyela-ke emazweni ethu sibone ukuthi kuyini esingakwenza ukwenzela ukuthi labo mama bebone ukuthi hhayi impilo engiyiphilayo kuyini engingakwenza ukuthi ngiyenze ibe ngcono.
Unkosazana Yvonne Jila ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokulondolozwa kwezinyamazana zasendle. Izolo kade lingabulawa ibhobesi lisesabeka lezinye inyamazana zasendle. Abakwesibanda bebechila amakhala nxa umuntu esidla isilwane, iwobo, intuhu lokunye okufanayo. Kubikwa bekuzila njalo kodube ukudla idube, kuthi ke abakompofu bebesesaba impofu lezinye inyamazana ezinjengayo. Akusizibongo lezitemo kuphela ebezisetshenziswa kunqabela ukubulawa kwezinyamazana mahlayana, njengoba kwakuzila ukubulala inyamazana ngesikhathi sehlobo. Ake size ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Saul Gakuba Ndlovu lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla bexoxa ngalolu daba belo Gibbs Dube we-Studio 7. Undlovu uthi izibongo zazisebenza ngendlela ephakeme ukulondoloza imvelo lezinyamazana zasendle, loba nje abantu babengalazi bongo ezivela enyamazaneni.
Kanye ngomnyaka inkosi loba induna yayikhipha abantu isithi hambani ngejumo ziyebulawa-ke inyamazana. Kodwa-ke kukhona isikhathi lapho kwakungazingelwa khona, kusaziwa ukuthi kakuzingelwa ngalesi sikhathi ngoba inyamazana ezinjengempunzi loba amanqina zazala zazimithi.
Baba Mkanda, wena ubona ngazani kwakusezwani?
Kwakusenziwa khona okuthiwa ngobaba uNdlovu. Inyamazana zazingabulawa ngezikhathi ezithize zomnyaka njengasehlobo, kanti nabantu babebesebenza. Zazizingele kakhulu ebusika ngoba kusaziwa ukuthi iningi lazo kazimithanga njalo. Kwakungabonke ukuzingelwa nje yonke inyamazana ohlanelayo uyabulala. Zikhona inyamazana kusiya ngezigaba ngezigaba ezazingazingelwa, kodwa nxa liyibonile lingaze layibulala. Ngenxa yokuthi mhlawumbe yayinyamakhosi kumbe yayilomkhuba othize. Athi lokho kwakathesi abantu sebezibulala besidla lentundla, amadurha, amadube. Abantu babezingela inyamazana eziyadliwa zibe yisithebo. Athi lokho sokuyimihlolo njengoba ngisitsho sokudliwa lento ezingazange zidliwe ngobaba.
Ye ngibuye kuwe baba Ndlovu nqa ekhuluma khona baba umkandlu yathi ukuthi zikhona sasingazingelwayo ngambe nqa uthatha izibongo zabantu uzifaka khona apho kwakukhona kwakuthiwa le ayibanjwa ngoba inyakudube le ayibanjwa ngoba inje inje
abakudube babezila idube ngaba kudube labo abakompofu bezila impofu njalo njalo kodwa ke njengokuba nethilo umpoka khabu uyabona impofu uyayingabhongukubulawa nje hayi inyamazana yayibulawa nxa ingabe inkosi ithi ehambani bezingela impofu hayi ukuthi umuntu kazana nje uzahamba ayebulala impofu loba ngamaduka njengokubana esitsho uyakwazi ukuthi akuselwa maduka kathesi abantu baphungukuthiya nje yekela bathiye ngamawaya bathiye ngamasilarha bathiye ngani ngani baqeda inyamazana iganga kuseyilo leliyana elayizulu sekuze wathi kathesi nangumkamelika ubuya ungene eplazini evictoria falls ukuthi adule inkala kathesi ilwane ibhubesi elaliyilo elibiza abantu ukuthi wozani lizebona ibhubesi ibhubesi elilawo elikhulu kakhulu hayi yikho lokho okungahloniphi lokho kanti-ke kudala kwakuhlonitshwa intundla mina ngisazi ngikhula ngezwa ngomnyaka owodwa ngama-1944 kuthiwa intundla ebulewe ngapha kodolwane akwaba into emangalisayo baboshwa labo bantu kwakungaphongokuzingelwa nje mahlayana
ngena khonapho-ke baba mkandla mbona zani isikhathi sethu sesingalo sesihloko mangoye kumele kwenziweni ukwezithi kunqabelwe konke khonokhu ukubulala inyamazana zasendle
njengoba zisitsho kathesi uyahamba umganga omude ngitshona umbunda sezuwubone kumele kukhankaswe abantu bafundiswe ukuqakatheka kwenyamazana zeganga ngoba azizokudliwa kuphela zadalelwa ukuthi zilungise umhlaba uhlale uqondile ngobana nxa asithi abantu nxa bengangenela amagundwane bawadle wonke amagundwane lawo alo msebenzi wawo awenzayo okumele mhlawumbe adla izinanakazana ezingaphambanisa impilo zabantu lawo kandliwe athiwe abantu ngabakwazi ukuthi kule kusasa kulabantwana nezizukulwane ezilandelayo inyamazana zasendle ziyilifa
vala khonapho-ke ibaba Ndlovu
makube lo mkhankaso abantu batshelwe izinduna labosebhuku kube yibo ababuthanisa abantu babo babatshele nxa kuthe kwaphuma umthetho fundelwe abantu ngaphi langaphi fundiswe ukuthi inyamazana ziqakathekile.
Lapho sizwe ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Sawo Gakuba Ndlovu lo mnumzana Thandeko Zinti Mkandla bexoxa lo Keep Stube we Studio 7.
When we bawa silale ma when we bawa silale ma when we bawa silale ma when
uhulumende ukhuthazwa ukuthi aguqule indlela akhangela ngayo uhlangothi lwabamabhizimusi amancinyane aqale ngohlangothi lwezemfundo oluchazwa njengolulokhe lusemuva ngoba lufundisa umuntu ukuba ayidinga umsebenzi athi ukubuyisungula yena. Abeke imithetho njalo ezakwenza kube lula kusomabhizimusi osakhulayo ukuba aphumelele athi lesi isimo ilizwe likiso. Intathe ezindaba ethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngabasakhulayo abakumabhizimusi asakhulayo abasanda kuvela emhlanganweni osanda kuqhutshwa edolobheni leNairobi kwele Kenya weGlobal Entrepreneurship Summit ngesikhathi umongameli wakwele Melika umnumzana Barack Obama ethekelele lelo lizwe ngenyanga edluleyo. Iqula leZimbabwe labasakhulayo laba belibalisa amalunga alitshumi lane labosomabhizimusi abasakhulayo njalo betholiswa usizo lolwazi ngabe ofisi yommeli wakwele Melika kuleli. Ontanga laba bebengena umhlangano lozulu wokwethula obekuphezu kohambo lwabo owenzelwe kuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu kumahofisi kammeli e-Eastgate lamhle mini lwe-Public Affairs Section. Umnumzana Thafazi kwaMakhura weMazwi and Emerge Water ngomunye wabangenela umhlangano njalo wathi okumqoka akufunde kwabanye abebekulo mhlangano labo yikuqakatheka kokusebenzelana lokubonisana okusekelwe ngunkosazana Nomvula Mhambi we-Disruptive Innovation othi ngaphandle kokuba uhulumende aguqule indlela abuka ngayo lolu hlangothi aluyi kukhula ngoba imithetho ilokhe ilukhuni njalo lungatholiswa mali ngoba inkokheli zingaluzwisisi. bebekhona abaze kulomhlangano namhla ukuza kuzwa lokho abaze ngakho laba bekade bengena lomhlangano obuphezu kokuthuthukiswa kwabasakhulayo laba ukuba bakhule kwezokuqhuba amabhizimusi abo. Omunye walabo kungubusani Leroy Bango ovele kobulawayo oveze ukuba kunengi akufundileyo kulokho kwethulwe ngamalunga aleliqula ebeliyengena lomhlangano we-GES.
Namuhla engufundileyo lapha ukuthi manxa ule idea yebusiness yakho ungagijimisa imali kuqala. Kodwa into ekhona ukuthi i-idea leyo obuyelayo leyo yeza ukunika imali nothi ukuthi imali izawunika i-idea. So into eqakathekileyo ukuthi i-idea obalayo le ube nothando le-idea yangkhona and i-idea yangkhona ibe yi-idea ole-interest ngayo. Kuyafana lokuthi nxa unothando ku-tourism ukuthi i-idea yakho iphumelele kungcono ukuthi i-idea yona leyo ibe ngeye-tourism ngoba uyabule passion yabo izwisisa ngcono.
Wathi Bango okunye akufunde kulabo abavele kulomhlangano kuyikuba kumele umuntu enze into ayithandayo hathi kulandela abanye nje kungasi okuphuma enhliziyweni zabo.
And ungahlangana lenhlupheko phambili yabulolwazi ukuthi ngingazama kanjani ukulungisa njani into le. Enye into engifundileyo ukuthi nxa ule idea yakho ungayenzi uwedwa. Ngoba ungayenzi uwedwa kuza kunzimela phambili. Kungcono ukuthi uhlangane labantu abajiyeneyo abangakunceda ukuthi idea yakho ibenjani iphumelele. Ukusebenzelana lamanye amele ngisebenzelani wedwa.
Iqula leZimbabwe kubikwa kuyilona ebelile nani eliphezulu labantu abangenela umhlangano we-Global Entrepreneurship Summit GES wesithupha lonyaka wenziwe kusukela mhlaka 22 kusiya ku 24 kunyaka kaNtulikazi. Lomhlangano ubikwa usule minyaka eyisithupha selokhu wasungulwa ngumongameli wakwelemelika umnumzana Barack Obama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ekuvuneni lingabakhohlwa abahlakulayo ukulima kuphela. Ekuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha lingadli amasilincisa abelusayo. Funa baziyeke zilale egangeni lingabakhohlwa abanceku zamakhanda likhuluma. Funa banikine ngokuzayo lingabakhohlwa abantu. Funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa. Lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa. Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga othula ebona abathakathi uyaloya ohleka labahlebayo sehlebile ohlonipha isithwalo uxhwalile umlilo wamasela kawothiwa lingaxotha amasela ukuze kutshontshe lina lingaxotha abacindezeli ukuze kuncindezele lina lingaxotha ababandlululayo gedeli bandlululelani ohleka isigwenqa somunye kaqala akhangele ezakhe enyawo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa. Ungagiyunyathela abanye ngembatata zokwebolekwa funa ukunjuzo ukuthi ngezigabani ungandizeli kude laba liboleka impiko funa basithatha abanini zowuphoxeke ohleli phezu kwesihlalo sabanikazi ngangabaklolodela abahleli phansi funa bafike basithatha abanini sowaphoxeke othunyiweyo kamkhulu kulabamthumileyo oqhathiweyo kamkhulu kulabamqhathileyo noqhathiwe ngabantu kamkhulu kulabo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa.
Sibonge imbongi uBongani Ncube ocula ese South Africa ukugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje sikhangele bezikhokhela. Udaba lokubulawa kwesilwane useluveze inkinga yokubulawa amahlayana kwenyamazana kuthengiswa izitho zazo ngemali eningi kakhulu. Izisebenzi siqhubeka zixotshwa emankampanini afana loLoliwe. Sixoxe lolwela ilungelo lezisebenzi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.